Ah, mina ngokubona kwami ngibona ngani lulungile ngoba akukho kufunwa ngama organizers ama awards asiyazi kahle i-criteria akhona bakhangelani landa nibona abakwaziyo khona ngale so ngingakutsho ukuthi kuthi bona bona ababanominate le babone kufanele behambelana kuhambisana lalokhu bona bakukhangelele so ngingathi laphana kasi ngeke sisole besithini esingakumelela nje ukuthi sizukuthi abawinayo ngoba
ye kodwa sikhuluma nje akukabi lokusola phakathi kwabo abaculi ukuthi hayi mhlawumbe ngabe laphana kwenziwe lokho laphana kwenziwa lokho
ya ukuthi andiyabona into ngase sikhangela ama-awards bese sikhangela ama-expectations ethu abaculi isikhathi esiningi uyabe uthola ukuthi akuhambisani ngoba kusuka kube lezinye izinto ezingena ezinjengokuthi nginganika i-example ukuthi nganye bekhangela kumbe yi-male artist of ye kuwo music yabantu uyathola ukuthi babe bona bekhangele anti bona babe bekhangele e-national level bekhangele ama-artist wonke kodwa ubuze uthole ukuthi abanye besebethi hayi thina lathi silaba abanye ngapha abangakhethwa ngabethu abatha kuhle kodwa uthole ukuthi ubatha kuhle kodwa ayisikho kufunwa ngama-organizer
ye ungabe usitsho abaculi bakobulawayo
ye ye ngisho bona kakhulu njengoba lami ngikhona kobulawayo ya engingakuthi ukuthi hayi this time bazamile ngoba mbone uBrajays unomnithi uSandra unomnithiwe lo likhwa bana imbongi lwenzelezalala unomnithi so mbona ngani ngoba nto uyabona amanama awards awakho about music kuphela about i-arts zonke nje ama-disciplines atshiyeneyo so xa kuyikuthi kucategory ye-music kuphela laphana kuyenelisile ukuthi lathi ngapha kuvele about 3 or 4 abantu abanomnithiwe mbona ngani i-fair representation
awulansolo ngokuthi wena awukho kulolu luhlu
ya usukhuluma ngento engike ngayithinta kancane kungxoxo yethu yona le eyokuthi kuyabe sekulezinye izinto eziyabe ama-factors amanye abe sengena njengendaba zokuthi anti abona uyakuthola ukuthi mina ngabe ngilayo ingoma emnandi kade ithandwa ngabantu kodwa usuthola kuma-national radio stations kade ingatholi ukuthi ithayo anti abona so nxa sebejaje into ezinjengama-awards ingoma vele ezakhangelwa ingoma ekhala kuma-radio stations almost wonke ngingathi ngoba zikhona ingoma ezinjalo othola ukuthi iyakhala kuwonke ama-radio stations so ubusuthola ukuthi mina eyami yona le emnandi engiyitho abantu kabayazi ojaji ayisikho ukuthi imbi kumbe ayithawanga kuhle kodwa abayazi yikho lapho so kuba complicated khona into indaba khona ayikhona ukuthi kusiba kube yilokhu anti thina lathi njengangako nawo sabesele ngoma sithi hale ngabe ingenile kodwa usuthola ukuthi at national level abantu abaningi abayazi
ngezinye indlela singathi eminye imiculo njengokuthi abantu okulolimi abantu abangalizwisisiyo kumbe olukhulunywa ngabantu abalutshwana kunzima ukuthi sifinyelele phezulu
ya khonapho-ke nto abona kuba njalo uthole ukuthi umculo wakhona u-appreciate-wa ngabantu abalutshwana njengoba usitho khonapho uthole ukuthi ngabantu mhlawumbe bolimi oluthile yibo abayisekelayo kuphela usitholi balutshwane nxa usukukompare labaculi ababi uthole ukuthi bathola i-national airplay ngoba nto abona ukuthi ulwane othola i-national airplay uyaziwa lilize lonke ngoba abantu bayalaleli i-radio anti abona ilize lonke babukela o-TV babona amavidiyo ilize lonke so ingoma vele eyabiza khethwa kuyabe kukhangela into ezinjalo kumonitho ama-airplay yabo-radio station leto ezinjalo so kusuthole ukuthi eyangapho zabe uthole kuma-radio station khose wonke ayikho uthole ukuthi khona kulawa ayangapho emhlubulweni wakithi kuphela abantu abanye abaningi uyabe bengayazi ngoba ayilala kuyona lani eminye imisakazo.